So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Ngcwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZak abopha ummeli wegogwe nembuziya edalele ephalamende umnumzana Justice Wadiajena esetheswa icala lenkohlakalo.
Lokhu thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela, kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe.
Ibandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi.
Ngiyananzelela nawo ligathanisa leyesikole amandla alo ayehla kakhulu. Imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa.
Imali yeZimbabwe iqhubeka ilahlekelwa isisindo, idola elilodwa leMelika selilingana lamadola angamakhulu phose amahlanu $494 emkambo osemthethweni kuthi owensitha seledlula inkulungwane eyodwa $1,000. Uhulumende uthi usebumbe iqula ukuthi liyegebha izidumbu ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa ekhomishini lebona ngezenkohlakalo aweZak abophe ummeli wegogwe nembuziya umnumzana Justice Wadiajena esetheswa icala lenkohlakalo. Wadiajena ubotshwe leziphathamandla zenkampani yeCotco uPius Manamike, Max Monjanji loFortune Molai kunye lomqondisi wenkampani yePiepont Moncrox uChiezadana. Abantu laba betheswa icala lokususa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million elizweni ngokungekho emthethweni. Bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ivandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi. Leli bandla lithi abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila bazavela ebantwini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Irizini yokuqala kungaba yukuthi abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la afekthwa ngumbhugazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987, okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiyana isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba katshana. Ungakhangela the Hall of Mat South bayabe register eGwanda eprovince, the Hall of Mat North bayabe register Kobulawayo eprovince, ngoba iprovince yeMat North kumbe ngithi ofisi yeZeki eMat North Kobulawayo. So konke khonoku kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni isikhangelo ukuthi from 1980 uzofika namhlanje bebevota, kodwa akula nguquko enkulu esithe yabakhona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe sehlukane leZimbabwe sibe lilizwe elizimele lodwa ngalokho ngesilungu esithi silwela iself determination weza abantu bayithi baya register ukuvota kumbeni kaba register ukuvota ithika sondaba esingamesha ngayo iprogress yethu simesha iprogress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe abantu bakithi bayayithakazelela na indaba bayakwamukela na lokho esikuthweleyo ngoba sicabanga ukuthi iyo indaba emqoka ezoletha inguquko lempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893 njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo sikhangelane lezindaba ezilokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadeploye izikolo zakithi sibafundisa lokuthi ama-resources wonke akomthwakazi ngawabo ugoqela igolide lomhlabathi osisezandleni zamashona konke lokhu yinto engadingi ima-elections kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso
bona abazancintisa lizaluphatha njani lolu daba
ubhoda wethu sikhankasa emakhaya sibumba ama-structures kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama communities ethu lezigaba zakithi okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors kuma-members of parliament aphume ebantwini avele ebantwini siyasibona amanye amabandla e-imposa ama-candidates uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile aso wena leyo ndawo ubuye wadojwa wazofakwa umuntu lo usithola ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Imali yeZimbabwe iyaqhubeka isehla isisindo nanku idola elilodwa leMelika selilingana lamadola akuleli angamakhulu phose amahlanu $494 lokhu kuvele kumanani ethulwe yiReserve Bank of Zimbabwe izolo ngeviki ephelileyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane alamachumi phose ayisithira galombili $478. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libiza amadola akuleli aphezu kwenkulungwane $1,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kahle.
Udaba lolu babambo lingani ludaba olusihlukuluza kakhulu esilubhekileyo sonke nje njengabantu abakumabhizinisi okusobala ukuthi-ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo liqathanisa le-US dollar amandla alo ayehla kakhulu imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa okuvamisa ukuthi kube yilokho esithi thina i-productivity lama-exports ayenziwa yi-economy isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing siyithengisela amanye amazwe so kutho ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla nxa sesizawuthi-ke sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo nxa sebehlawula behlawula impahla lezo abazithenga kithi nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo ngendlela yokuthi lathi siyabe sikhangelela ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi locally lathi sibe le mali esigcinayo emabhanga. Kodwa ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenka ubhenka yona le mali yangakithi ye-RTGS phose sibili unjengomuntu lwana nje odlalayo. Kakuthi uncedisi ngalutho ngoba isisindo semali nxa silahleka kutho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla njengoba sikhuluma ngokuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza singaze saba la mandla okuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisiyenza amabhizinisi ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kumabhizinisi ethu iqhubeka isehla, kuyasilimaza kakhulu bani.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand ngiyubone umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane, kodwa-ke ifiweli lanxa yehlengamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi, hhayi intengo kukhanya zihle zasala zikangcele phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho bekwenza ukuthi-ke i-business umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kuleyo ivali yanenziwe kuma-borders ukuthi abantu sebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana, kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokali ngapha kube le nzuzo oyitholayo, kuba nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu, usomabhizimusi, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi usebumbe iqula leziphathamandla zakhe ezigoqela ingcwethi kwezempilakahle, amasosha kanye lamapholisa ukuthi liyegebha izidumbu ezahamba ngalamanzi ngesikhathi sezulu lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Iqula leli lizasebenza lommeli wesigodlo seMozambique eZimbabwe, yena obikwa esekhulumisane lohulumende wakhe kanye lenkokheli yomdabu kulelo lizwe ngendlela abazaqhuba ngayo lomsebenzi. Uhulumende uthi izidumbu lezi zingamachumi amathathu lanye njalo ngezedlula emfuleni uRisuthu. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu osebenze eManicaland ngesikhathi seCyclone Idai ephathisa uZulu.
Into eqakatheke kakhulu sibili ekwenzela ukuthi izihlobo zalabo abathandekayo ababulawa kumbe abakhukhulwa yimfula zithole ekuthiwa yiclosure, zanelise ngesinto okuthiwa yikudla inkubalo, zanelise ukudela. Ngoba ngesikhathi kusenzakala i-cyclone Idai, njengabanye abafikayo khona ngale ukuyancedisa, kwakubuhlungu kakhulu. And futhi angikholwa mina ngokubona kwami ukuthi lezi zidumbu ezitholakeleyo kuthiwa zingu-13-1 yizo zodwa, ngoba baningi abantu laphana abahambayo. Abanye bangabe kungazakali kuze kube namhla ngoba abanye bangabe bagqitshelwa ngamatshe aphuma ngaphansi komhlabathi, ikakhulu enkangu lasendaweni okuthiwa kuseRusithu ngale ekhopha. So kuyinto, kulinyathelo elihle elenziwa ngabohulumende ukwenzela ukuthi kusizakale abantu, abantu banelise ukudela ngezihlobo zabo ezachabalalayo kulingozi ebuhlungu kangaka.
Njengomunye wabasebenze ukucyclone Idai unakekela amalungelo oluntu, kuyini ongathi lakho kumqoka ukuthi kwenziwe kulokheke kusasalele? Abantu bacina bethola yini izindlu zokuhlala lokunye?
Njengomunye owabe owayephathekile ekuncediseni laba abantu abadilizelwe izindlu labalahlekayo labashonayo kucyclone Idai. Kuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lanxa manje silabantu asasebenza labo khona ngalabafundisi abasemanikhaland abantu lokhe behlala ematendeni kuze kube lalamhlanje. Uhulumende wahamba wathembisa ukuthi uzabakhela izindlu kuze kube lalamhlanje abantu lokhe behlala ematendeni. Iminyaka sizimine abantu behlala ematendeni kungalalutho olwenziweyo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu esikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyathatha inyathela lokuthi laba bantu batholiswe izindlu basuke ematendeni, ngoba abanye sebeze bakhulisa abantwana besematendeni. Akusompilo emnandi ukuhlala ematendeni, yinto embona ngani imqoka kakhulu. Kanti njalo bese kuphindwa ukuthi busasenjalo kufunakala futhi ukuthi abantu labana baqhubeke besenziwa into ethiwa i-post-trauma healing. Ngoba abantu bemanikhalenji khona ngale kubonkangu echimanimani lokhe bele trauma. Nxa ungakhuluma labo ngesikhathi ngigcina ukukhuluma laso ngabo, abanye bakhona bangabona izulu lithwala vele bayesaba, ngoba abakubonayo kukhulu akulamkhosi. So ngabantu abasadinga le emotional psychological support, psychosocial support ukuthi impilo zabo nje zibe right. Abanye vele bazadinga nje ukuthi basuswe khona ngale, lanxa nje abanye abantu bengakuthandi ukuthi basuke endaweni ethile bayihlaliswa kwezinye indawo ngoba bathi impilo yabo bayijwayelele khonapho. Kodwa hey, kubuhlungu lokhuyana la manje nxa ubona lapho kwageleza khona amanzi alamadwala egiqika edisa izindlu abantu befela khonapho. Ingani lami nginje nxa ngucabanga lokho ngisakucabanga ama-memories akhona ebuhlungu ngendlela kwakudatshululwa ngayo izidumbu ngaphansi kwamatshe. Kusonto emnandi abantu abasadinga ukuthi baqhubeke besekelwa nguhulumende la lenhlanganiso esizimeleyo, lathi abamalungelo loluntu siqhubeke sibamela simela amalungelo abo ukuze bathole uncedo.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda osebenze eManikaland ngesikhathi sika cyclone Idai ephathisa abathinteka ngalesi sehlakalo, obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abakumsebenzi wokuthengisa izitaladeni bahlanganelo siba lukhulu wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube kunye lomphathintambo kahulumende obona ngezedevolution umnumzana Paul Nyoni kukhulunyiswana ngodaba lokufumbathiswa kwamapholisa kamanisipala ngabanye abaphila ngokuzisebenza. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abahlaba amajekiseni amathathu okuvikela i-COVID-19 ukuthi bangazagqoka amamaski nxa bephandle kwezakhiwo, kodwa bagqoke nje kuphela nxa bephakathi kwezakhiwo kumbe besemoteni lamabhasi athwala abantu abaningi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyalibonani bantu bakastudio 7 nje bonke ngezindawo abalandeli. Ngicela ukuphendula lo baba lo othi umnangagwa ungcono kulo mgave. Akulazabo ungcono laphana samfana laphana kumnangagwa lapha. Umnangagwa nje lo mgave nje into eziyi-1, into ezivulala elizwe leziya, into ezivulala eZimbabwe yonke nje. Boyi-3 lo Chiwenga nje bonke mgave umnangagwa Chiwenga kuyafana nje izinto ezivulala elizwe leziya. Khathesi liyalokhe likhala khona futhi yenkayi la mimbu yenkayi khona ngafula ochoko okhuluma khona khathesi irodi lokhu ifile, irodi esuke kobulawayo siyenkayi khopa lokhu ifile. Umnankakho ungene mina esikhundleni lokhu esehluleka nje ukuthi elungise imigwaqo nje kuphela erivet khopa kule kufile imigwaqo obulawayo yonke lena imigwaqo iyafa behluleka ukulungisa nje kuphela. Khophana umgwaqo nalo senkayi la uhamba ngawo ufile, amabhasi ahamba nzima kodwa nothi umnankakho awungcono kulo mgaba. Ulwazi abungcono, ungcono nje abukho nje kuphela. Lingalali nje kumele livuke livula amehlo nje libone ukuthi kwenzakalani kwenze politics.
Eh, salibonani ku studio 7 othungamili labanye nje. Hayi simanga, mina ngijabulani moya enkayi. Ya, ngilesimanga labantu bakithi ukuthi asiboni ngani. Kathesi sokuyiwa kuma campaign ngokuvotwa izani siqalisile futhi ukusebenzisa amakhuba ayo ekadiwalahlile umuntu angasebenzisa ikhuba elima uyalilahla alibeke nje rafu uzalikhumbula izulu seliqalisa ukuduma ngokupheleni kuka September sekufanele lidingi ikhuba lelayo lutali guduza libamba bani yikho kwenza izani PF kuma overt sedingwa futhi ukuthi abancedise ukuze banqobe ngobethusela abantu yikho abakudingayo ukuthi ama vethi kakhohlwa yewathi bonke abantu abaningi ngase bekhona bekhunjulwa namhlanje ngendaba yokuthi sokuyiwa okhetheni abantwana beZimbabwe ngaba kubona lokho ngaba akwazi ukukhetha inkokheli abayifunayo ukuze ilizwe likhululeke lokho kuqulikithi la singahlala siziphofu sizahlala sisebudubeni siseye kufa bamna senze ngiluphele kodwa ngaye ngiyuthi ngimncane bagijima labo ngempi bagijima la kodwa isifani kade sanzange nithole lutho akulanti ayidlayo lapha kuleli lizwe.
Studio 6, Studio 7, Studio 7 linjani? Hawu bakithi, sicela lisibalele lathi team lives esiyifakayo bakithi. Lokho esifaka, sifaka, sifakwa, ayibalwa, ayibalwa. Siyalokho esiza umuntu wedwa ekhuluma bakithi, lingabe linjani? Siyacela phela lathi lilaleli livule team lives, kumbe manxa ihamba zingayisizo lisisendele ezinye, sisebenzise zona.
Yeah, Studio 7, sona njani, sona njani, sona njani, ngoba bakithi. Tai sapir na basaz betu sapir akul bakit tai ai akul adutu chen bakit city pambili ng triple C city pambili triple C bakit ye city pambili ngayo kakhulu impela ngoba angeke kuze kulunge bakit ukuthi kuthwe siyalinda i-government thina singabantu abatsha sakhona ukuzenzela izinto into esishota ngama opportunities so sicabanga ukuthi triple C mayangena iphathi lizwe izokwazi ukuthi wonke umuntu omutsha ebe ne opportunity njengasemazweni emazweni azasifike sisilinde i-government ukuthi senzele kuni safika sathola kunama-opportunities wa wonke umuntu omutsha ufike uyazenzela whatever ufuna ukuzenzela yona sisemazweni sinjalo nje siyaziphilela si-right asina-problem so sidinga i-government enjengabo-south africa enjengabo-botswana enjengamanye amazwe nje amazwe anjalo yinto esiyidingayo sidinga ukulinda ingqolo ebuya ku-government cha sidinga ama-opportunities ukuthi sibele i-government kube nemali ekhountrini kube nayo yonke into nje ama-resources esiwadingayo simphakathi singaphili ukuthi kuthiwa siphilele ukuthi ukuthi linda ugovernment ukuthi alethi ingqolo yalethi umumva alethe ini asizuphila nge-orabhu siwumphakathi asizuphila e-orabhu siyizakhamizi be-orabhu mbe yini ebuya kugovernment asazi thina sidinga ukuziphilela sibe nama-opportunities funde sibe nayonke into nje siyidinga ekhantrini yethu simanaje impilo sizimanajele impilo ekhantrini yethu hhayi komakhelwane cele indlulise e-audio leyo mdlulo okhulumayo
ye studio 7 Studio 7 njani ye hayi namthandazi uthanda kuPaula njengamabanda wonke nje akhona eZimbabwe anazo umbusazwe ngizaqala kuzapho izapho ithi National Party kodwa ikhankasa emathebuleni kuphela iNational Party anti ikhankasa eZimbabwe yonke indawo sangasizwe twice emaswingi sangasizwe twice eHarare kodwa wathi bayiNational Party hayi izapho idlala ngabantu bakithi izapho idlala ngabantu bakithi ngibuye laphana ke kuZANPF iZANPF ukuthi uyawina kanti into engimangazayo ukuthi iZANPF futhi yawina kodwa amadolobha amakhulu akhona lapha eZimbabwe wonke aphethwe i-opposition. Kanti iZANPF le iwina ngapi kahle kahle? iZANPF iwina ngapi kahle kahle? Amadolobha wonke aphethwe i-opposition. Ungangapi uzathula kuyi-opposition kuphela ephetheyo. Kanti manje iZANPF le iwina ngapi? Nesithe sicela ukuthi abantu abasebenza zokhetha bomekhitshwe bonke kufakwe abantu abatsha lapha. Ngoba abantu abasebenza kuzeki labana ngingqatha seZANPF labana abantu. Abakhitshwe bonke kufakwe abanye abantu abatsha. Zobona iZANPF iphume embuzweni.
Sanibonani basakazi baka studio 7 konke labalaleli mina ngizafuna ukukhuza kakhulu leli banda lelabalidizani PF leli ake lisiyeke bafuda ake lisiyeke ni please thina njengathi plumtree siyalicela asifuthi sesikhathele ngamaphepheni namba lengcwele sizihlahla zethu libhizi lifaka amaphepheni lapha vote for zanu akhulu ayizanu asifuthi thina vele plumtree kufanele ukuthi azila president azilifuni bafuthi please siyacela lisiyeke
phansi asilifoni sithi phambili nge triple C phambili zani PF siyacela nje mlingazihlupho ukhankase plan pressure
salibonani baba studio 7 ninjani hawu sikhona sikhona siyabonga sesizama ukuthi siyathumela imiyalezo eminyisi sithole ingasafunda kodwa haya silocala siyazidiza funda ngoba sibaningi ngiyaphinda njalo ngiyacela ngithi abantu masiyo vota sihambeni siyo vota ababhalisa bahambe bayo balisa abantu babhalise ngoba uma ungasavotanga khona lokho uma ubhalisile ngoba lokunjani lo ulesithu manje ungavotanga shuthi usunika ivoti lakho kulo hulumeni okhona kusasa sebe futhi sithi hayi uhulumeni usirobhile usirobhile kanti yithi thine singavotanga sihambe nini siyovota sonke nini bona singavota sonke sizabonakala ukuthi kwenzakalani ngoba uma singavotanga wonke amavoti ethu wonke lana akade kufanele ukuthi siwathathe sivote uma singawasebenzisanga athathwa nguhulumeni nalokho so please bandla sihambe nini siyovota sonke nini khulume ngento esiyibonayo ukuthi senze njani laba sirobhekile lapha lapha lalapha Nkosi mayibusise ngiqala ubuze lo Cholocho WhatsApp
Hello ke bekungamazi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ophathelane lokwehlisa ukuguquka komkhathi imithelo lokwehlisa imbadalo yezempila kahle uhlelo lokulwisana lokuguquka komkhathi luzathola imali engamadola angamabillion angamakhulu afika phose amane 375 billion njalo abantu abedlula izigidi ezilijumilantathu 13 million bazaphathiswa ukubhadalelwa kwezempila kahle. Eqeda ukusayina lomthetho, uBiden uchaze njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibelula even kwabanye abathola ama low incomes umholo ophansi ize kuza kwenza ukuthi impilo ibelula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanele health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama taxes abantu awehlisa iphansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenza basebenze besazi ukuthi akusafani ukuthi mhlawumbe uthi zile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikoleni sakho susala ne 250 kodwa ke enye yakho nesisale ku isithetho i tax so kuza qhuquzela njalo ukuthi abantu babe lo mdlalo ukuthi basebenze udaba lo global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ungumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze global warming ilapho zabona khona ukuthi i-global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlambe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama measures aqondileyo afana nama measures ala athathwa yimelika ukuthi sigweme izinto ezifana lokuthi sicine sibona kusiba lama cyclone sicine sibona kusiba lezinto eziningi ama izinto eziningi especially ama floods lokuthi ukuchisa kunqa uchisa kube lokuchisa okudluleleyo ugcina uthola ama kusiba lemlilo evelayo kodwa ke nqa ukuthi i-global warming ingakontrolwa ngendlela kondileyo kuza kugwema izinto ezifana lezela lezi esizibonayo especially kakhulu ezama floods lani ngoba ama sea levels are rise ayaphezulu okwenza ukuthi egcineni sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi Bango Dube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC Yabo
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Amapolisa eCommission ebona ngezenkohlakalo aweZak abopha ummeli weGogwe nembuziya umnumzana Justice wajajena isitheswa icala lenkohlakalo ibandla le MRP lithi lizaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba semaNdebeleni ngokuthi kumele isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.